Okuqala i-RBZ iphambanisile kakhulu ngokuqhubeka ithatha izimali zabantu, yona ikwazi ukuthi bebezaba lobunzima ukuyibuyisela leyo mali njalo bebefuna ukuthi bathintshe i-currency. So abamabhizinisi kathesi abaselathemba le-Reserve Bank, abaselathemba le-currency auction system. Njalo ngibona njengani nxa engaqhubeka ikhona i-auction system, amabhizinisi baya bengahambi. Labo abaya khona ku-auction system baya besiya khona ngoba bayabe bandezela.
Ukuqansa kwe-rate lokho okwenzakalayo kungabe kubangela kuyini?
So okwenzakalayo khathesi ukuthi abantu kabakabi nethemba le currency le, so bayabe senza i-wait and see attitude kodwa balama US dollars owenzela ukuthi nxa kuyukuthi into azihambanga banemali ababona njengani iyabagcinela ifunding owedlula amasinti.
Likhuluma ngodaba lokuthi abantu bamelele ukuthi babone ukuthi kuzahamba njani. Yikuyini okungenza ukuthi abantu babe lethemba lemali entsha le?
Abantu bayavemelele ukubona ukuthi uhulumende njengoba yena ulama-services abhadalwa ngabantu uzacharge yini ama-services esebenzisa i-local currency.
Sibone emhlanganweni oqhutshwe eHarare usibalukhulu webhanga le-RBZ kanye lo mnobhala jikelele ogatsha lwezemali bengaphumanga egcekeni ngokuthi imali le izakwenelisa ukuthi ithenge amafutha emota ibhadala iduty lokunye. Nxa kungaqhubekela phambili kungakhanyi kakuhle, singabona limali ifana na lama-bond notes awaswela amandla.
Asiqaleni sithi thina usibalukhulu e-Reserve Bank kayisuye sibili umuntu ongathi yena uhulumende uzaqalisa ukuthi asenze ama-fit. Lokho sikukhanyalele ukuthi uphume umphathintambo wezimali ubaba uprofesa Mthuli Ngubo.